Marvelous Mklanganya Huye in Washington, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ngomvulo mhla ka 11 Ntulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulu kandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Waze ukuthi sekuntambama umntwana lesebhathe kanjalo azama ukuthi yini sesibhedlela wasetshona isiyasiya ngasendlini isendleleni uya ngasempini kodwa okwamanje
kulo mntwana olomnyaka owodwa ufileyo kobulawayo ngemva kokuhitshwa intuthu ye-tear gas ephoselwe endlini ngamapholisa ekutshengiseleni kweviki edluleyo.
Kodwa okwakhathi ezinditshengisela nje ukuthi loba izinto zizimbi kodwa ama-judiciary system yethu ingathi iyasebenza. Isebenza ngoba kwadingwa kwaba le mvumo yokuthi kube lo-private prosecutor.
Umthethwandaba we-High Court usufumane ummeli wesigaba seBikita West edalela ePhalamende uMnumzana Munyara Tsikereke elecala lokudlwengula umzukulu wakhe. Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ku-Castle Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempelaviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulomntwana olomnyaka owodwa ufileyo kobulawayo ngemva kokuhitshwa intuthu ye-tear gas ejikelwe endlini eBurombo Flats eMakhokhoba ngeviki edluleyo. Ukuba kwashe uhitshwe intuthu le ngolwesithathu lapho amapholisa aze afike eMakhokhoba abhaqabula abantu abathela njalo nge-tear gas esithi kungani betshengisela. Uyise uMnumzana David Kupakwashe uthi ucele amapholisa ngolesithathu khonapho ukuthi agijimisele umntwana esibhedlela ngemva kokuthelwa intuthu le kodwa amapholisa kazange amlalele. Uze wenelisa ukuhambisa umntwana esibhedlela ngolwesine ntambama kodwa wafela endlini. Kupakwashe ubekwe izolo emathuneni eluveve. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe loyise uMnumzana David Mutasa othi usebuhlungwini obukhulu.
Bathi sebengena phakathi na kwama-flats babephosa ama-tear gas a minimum of 3 canisters per floor. Ama-canisters amakhulu abo ababewaphosela kuma-corridors. Ngisho nasendlini yami lapho engihleli khona ku-second floor baliphosela ngasemnyango endlini kulomntwana. So ngakho yini engathatha umntwana othi ngiphumela kodwa sasesihishiye. Ngizama ukuthi injani ngimsize umntwana. Ngelanga lonalelanga ngine isithi impumela uya la esibhedlela ngenxa yokuthi njalo ngaphandle babevimbile babengafuni umuntu ayehamba ngasebusuku. Waze ukuthi sekuntambama umntwana lesebhadeke kanjalo azama ukuthi ngini isesibhedlela wasetshona isiyafika ngasendlini isendleleni uya ngasempini kodwa okwamanje sebezamele uyenze i-postmortem but angatholi any result ekuthi injele ukuthi usukwini bona ngoba katesti yona bantshinta njalo ecingweni esithi mina ngibe lama-health card uze bephathisane lama-results abalawo kwisedi yokuthi bona benika ama-results awe-postmortem abayenzileyo. So sazayo ngabanikeza anything since yenzeleni lokhu engise sobuhlungwini.
Kona ungathini ngocuku lwamapholisa lolo?
Yazi wafavela kula enye into engayenza ngokuthi kona vele apho engaqonda ngoba yiba bakwenzile ukuthi ngiqonde kibo bangangisiza ngani khona kuyiba bambambanisile ngoba mina ngavele angina ngitheletici labo kodwa kwathiwa kwenzakala ngoba bona ngesikhathi sengena gate door asakhethi muntu noma umuntu omdala noma umntwana noma omncane wafuthayo befosa abantu ukuthi behlabele ingoma yesizwe ye-national anthem ngazithi wawungena ngapi even ngaze kulo ngaze ngihambi kidala khona phambili ngaze ngitshela abangincedisayo ukuthi idala liye phambili akusoke kungiphathise lutho noma bangaze benze i-compensation ngoba i-compensation yawo it doesn't bring back my debt.
Hello ke ngumnumzana David Mutasa umzali womntwana ofe ngemva kokuhitshwa intutu ye tear gas ekutshengiseleni okwenziwe ngeviki edluleyo ngolwesithathu ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba we-High Court usufumane ummeli wesigaba seBikita West edalele ePhalamende umnumzana Munyaratsi Kereke elecala lokudlwengula umzukulu wakhe ngomnyaka ka-2010. Lolu daba belulokhu lungathoniswa ngoba owayengumtshutshisi kahulumende umnumzana Johannes Tomana wayesala ukuthi luye emthethwandaba. UKereke uzahlala ejele kweminyaka elithumi ngemva kokuba uMantshi umnumzana Noel Mbeyiwa esuse iminyaka emine ezafakwa nxa engadala elinye njalo icala elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungulayo zombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yekuyatshengisela nje ukuthi phela udaba lothetho lomthetho i-rule of law eZimbabwe ivele iphambanisekile ngoba esithi i-rule of law ayikho abantu bezani u-PF vele basebenzisa umthetho otshiyeneyo kodwa okwakhathi sizokutshengisela nje ukuthi loba izinto zizimbi kodwa ama-judiciary system yethu ingathi iyasebenza isebenza ngoba kwadingwa kwaba le mvumo yokuthi kube lo-private prosecutor njengoba sithi ukuthi uxoswa kwa-attorney general u-procurator general kuyatshengisela nje ukuthi imthetho
uze wathoniswa sekukhanya sekulokudonselana amandla kubandla lezanu PF asithi thina ngakungela lokho okuthiwa ngama factions bese yabona na ehanjiswa emthethwani ndaba kusiba lesinqumo esinje
ngoba ungazi ubamba umntwana iganyavu akusuzi ukuthethe iminyaka kumbe lo munya kodwa sibili engazivela ahlaka ukuthi nguye lo wamhlukuluzayo ufake umthatha emthethwandabeni ukuthi vele ikho ukujengisayo phela yathi vele ukuthi into ye-partisan judiciary njengoba sithi nje asazi ukuthi ngaye akula kuphabana indaba leyo ibizaphuma na.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa le ngcwethi ecubungula ezomthetho umnumzana Robert Ndlovu othi uKereke ulakho ukucela umthethwandaba ukuthi uthonise njalo leli cala emthethwandaba waphezulu iSupreme Court.
Yeah, umuntu wonke olecala elenziwe yi-court engaphansi njengokereke kade se-High Court angithi ulali ilungelo emthethweni ukuthi aphile to e-Supreme Court ukuthi icala lakhe likhangelisiswe. Just like laye umthutshisa kade senza icala liyana nxa yebona ngani kukhona okunye akade engakukhangelelanga okukhulunyiweyo uyakwazi ukubaphila laye to i-same court i-Supreme Court.
Kodwa nxa sikhangela amacala wona lawa awokudlwengula we-repo kuyake kukhangelwe na ukubana lapha kwasetshenziswa isibhamu kwasetshenziswa ingqamu lapha kwasetshenziswana?
Ye, nxa i-court igweba umuntu iyakhangela konke khonoko wa i-case nge-case ikhangelwa ngama-fact ayo angithi
nxa sikhangele njengodaba lona lolu kubana uKereke wasebenzisa umbhobho kodwa nanguya aphila kungamphathisa yini khonoko kumbe kuzayenza ukuthi alelokho egwejiwe?
Kungamphathisa kungangamphathisi ngoba i-court i-Supreme Court izakhangela i-record lonke ikhangele ubufakazi obukhona ibisiyenza i-decision. Actually nxa kuyikuthi isigweba siphiweyo sikhulu kakhulu i-Supreme Court ingathi reducer kumbe nxa kuyikuthi sincane kakhulu i-Supreme Court ingakwanisa ukuthi ingenele futhi singezeleli.
Lo ke ngumnumzana Robert Ndlovu ingcwethi ecubungela ezomthetho ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwaBulawayo. Izisebenzi zebhanga lebank ABC ezingamachumi amane lane ezagunyulwa umsebenzi nyakenye kulandela isinqumo somthethwandaba esethulwa nyakenye zitshengisele namhlanje zikhuthaza inkokheli yaleli bhanga ukumisa uhlelo lokubathathela impahla ngemva kokwehluleka kubuyisela imali yezikwelede abazithatha kuleli bhanga. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Robin Dama, Robin Dama, Robin Dama, Robin Dama, Robin Dama. Izisebenzi ezake zasebenza ebhanga leBank ABC eselathengwa ngabe Atlas Mara zitshengisele esigodlweni saleli bhanga emzini weMount Pleasant zisekelwa ngabenhlanganiso emela izisebenzi zemabhanga eZimbabwe Banks and Allied Workers Union Zibawu amapolisa ohlangothi lweRiot ebabhekile emi esangweni. Umnumzana Paul Muzadza ngomunye wabagunyulwe yileli bhanga engowake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi zeBank ABC elizweni lonke ulandisa phezu kokubafuqe ukuzatshengisela.
So thina njengezisebenzi eziningi lapho zanyuka ipackage engafikiwe ngisho i-1000 and khonapho abanye bangikhona babebolekile izimali eBank ABC ezifika kuma-8000 abanye ama-18000 bethenga izimoto bethenga izinto kathesi sebeyifuna izisebenzi zangikhona zizayithatha ngaphi imali yona leyo yokubhadala.
Okugcizelelwe ngumsekelo womkhokheli wenhlanganiso yezibhawu umnumzana Afriginet Goto.
Hayi isigcosi judgment yangkhona imali zangkhona zazilitshwani asikwanisi ukuthi abasebenzi lawa babhadala amalondla.
Lezi zisebenzi zithi zizoqhubeka zitshengisela okwenyanga yonke ngomvulo zize zithole impendulo ezisuthisayo. Okudanisayo isebenzi lezi zithi yikuba ibhanga leli liyala ukuhlawula imali zazo ngokuvumelana kwabo ngaphambilini kodwa lanelisa usekela amaqembu enguqu okubalisa ele Highlanders lele Dynamos kanye lohlelo lokuthuthukiswa kwabontanga ngemali eziningi kakhulu. Bezihlabela ingoma ezigcwele uthuthela lapho inkokheli ingene emahofisini ukuya kwethula incwadi yezikhalazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Uzulu sekhuthazwe ukuthi akhalale njalo umsebenzi kuliviki ngolwesithathu langolwesine phezu kokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho welizwe lokunye okuhluphayo. Embikweni awethule lamhlanje umfundisi Ivan Mawarire ongomunye wabakhokhele ukukhalala umsebenzi kweviki edluleyo ukhuthaze njalo abezikolo labamabhizimusi ukuthi bangavuli amasango. Umawarire uthi ukutshengisela kweviki ephelileyo kuphumelele kakhulu. Uhulumende ubikwa esithi ulakho ukuvala inkundla zebulenjini social media ngoba abantu bethumelana imbiko yokungcolisa iZANU-PF. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezokuhanjiswa kwemibiko njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyathengisela ukuthi uhulumende weZimbabwe sesika-ke ekuphelelweni ngoba khalisa lapho abaningi abantu ababekuhulumende ababesithi i-social media kayisebenzi abantu abaku-social media balithwana basetown abaningi basekhaya abalandaba layo babekhangele futhi the coverage ukuthi abantu abale-access to internet abakho baningi kangako kodwa-ke sebebonile ukuthi kona isitiyawelo esesidluliwe saguqukela ngabantu kakhulu ku-social media so yindlela abazama ukuthi bejusele ngayo abantu uza khona ukuthi nga ukuthi balawa amandla okumisa i-social media ukubona ukuthi abantu benzani kanti behlulwa kuyini ukuthi besitshele ukuthi babajukoka kungubani.
Kuzaba lokukhalala imisebenzi lokutshengisela njalo ngolwesithathu langolwesine kuliviki ubona besenelisa na ukuyivala njalo iWhatsApp?
Mbona ngani bazayivala ngoba bathatha abantu nge-surprise ngeviki eliphelile but mbona ngani kathesi abantu sebehlakaniphile bakumelele khona ukuthi uhulumende uzayivala iWhatsApp sebevele beyenza amanye amalungiselelo ukuthi in case uhulumende angavala iWhatsApp kuyini abangakwenza ngoba siyakwazi ukuthi kuningi abantu abangakwenza abantu bangadownload ama-VPN lapha bewasebenzisa ayenelisa ukuthi ivini iWhatsApp egovernment ingayichitha ebebelokhu besebenzisa ama-VPN so mbona ngani abantu sebehlakaniphile njalo bazilungiselele ngoba nxa abantu bekhuluma nge-stairway les obviously kusafika itshona ilanga kusasa kumbe ngowenzde ekuseni bazazama ukuthi bevale iWhatsapp kumbe becontrole kumbe be-slow down i-intanethi ukwenzela ukuthi abantu bengenelisi ukukhuluma ngendlela abafuna ukukhuluma ngayo.
Amapholisa Ndebele aqhubeka esethusela abantu ikakhulu labo abagqugquzela ukukhalala imisebenzi. Uzulu jikelele ubona esethuka na
Mbona ngani uhulumende usiyawisa ukuqala sasafika bengekho away kumbe babengekho prepared. Ngiyethemba ukuthi this time around bazimisele ukuthi benze konke okusamele endlalo wabo ukuthi abantu bebuye emsebenzini. Mbona ngani bazayithusa kakhulu ama-civil servants. Bayatshela ukuthi kumele abuye emsebenzini ongasoze ukuya emsebenzini uzaxotshwa. Okwesibili, ngizabona mbona ngani bazazama ngendlela zonke ukuthi bethusele abanikazi ama-transport operators abalamakhombi kumbe bazame ukuthi befaka awawo amakhombi e-transport ukuthi ithwala abantu e-town.
Hello ke ngumnomzana Zenzele Ndebele ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo ingcwethi kwezokuhanjiswa kwembiko bekhuluma icingweni lo studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ibandla leMDCT selisungule umkhankaso wokusola uhulumende eliwubiza ngokuthi iChayimbiza njalo umsekeli kamongameli waleli bandla uNkosazana Thokozani Khuphe uthi bazangena isitaladeni bethwele imbiza lemphini ngomgqibelo. Uthi njalo uZulu kumele angene la ngobuningi emkhankasweni lo. Asizweni umbiko oququzela ukutshengisela lokhu.
Silapha namhlanje sithaya imbiza lezo silambile. Sikwenzela ukuthi akula kudla ezindlini. Abayapha ngendlala. Ngikhangamente nalekhona. Sizabe lezanpf. Kume sibuthi kamente ezangena kuhle nepresse election. Sicela simusa amaZimbabweans wonke ukuthi kasibasijoyine ekuchayeni imbiza campaign. Uyanini le mbiza zenu lempini? Sizotshengisela uhulumende kamgabele zanu uPM ukuthi sokwanele. Lapha izinabo.
Lawo ke abengamakhosikazi ebandla leMDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe umsekeli ukamkhokheli webandla leMDCT emkhankasweni wabo abawusungula ngomgqibelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Lilako njalo usithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Izakhamizi zeLupane zithi ziyasekela abazali abane ababotshelwa ukutshengisela besala ukuba abantwababo bafundiswe ngababalise abangazi ulimi lwabo lomdabu besithi kuyabaphambanisa ezifundweni lokuthi baphumelele kizo. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngokugcweleyo.
Imibiko le ivele ngensonto eMlamuli 3. Lapho abazali ababotshiwe kunye nezakhamizi zitshele umkhokheli webandla lezombusazwe eleMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo ukuba abantwana abaphumeleli ezifundweni ngenxa yababalisi abangazwisisani labafundi ngoba bekhuluma ulimi oluhlukene labakhuliswa ngalo. UMnumzana Peter Ndlovu, isakhamuzi seLupane City, ngendlela uhulumende alalela ngakhona ababalisi abangezwa ulimi lwesigaba sabo akufane labo balalelwe njengabazali ngoba kukhanya esegegela ncele.
Bengilesicelo sokuthi kanti kunani ukuthi bona into engikhangelela kakhulu ukuthi i-government uhulumende ayikhangele umthetho okhona vele kuyo omela izigaba lezigaba kwenzela ukuthi khona bekwanisi ukukhuluma usendo lwethu, amasiko ethu, lemigido ethu, lokwenza kwethu, konke kube ngokwethu.
UMnumzana Thabani Spanda, omunye wababotshiweyo uthi okumenza asukumele lolu daba yikuthi abantu bakhe baqale befunda kahle, kodwa bathi sebesiyafundiswa ngumbalisi ongezwa ulimi abalukhulumayo, impumela yezifundo yaqala ukwehla kakhulu. Wangeza ethi lempumela yomnyaka yemihloliso kahulumende iyakuveza ukuba abantwana abahlanu ekhulwini yibo abaphumelela ezifundweni, iningi langaphumeleli.
Kodwa wathi sesithi 4 kusokusiyale asitshaya kuma 30 Socha uma tete ufundiswa yona le language yesikhuluma ngayo. So ukuthi vele esiyawe secondary uqala ukuthi form 1 kumele uqala ufunde izinto zika grade 1. Sibona ngani vele kunzima kakhulu. Ngoba ukuthi aliba vele ulungiswa konke ema primary ukuthi vele uteacher angakwazi ukukhuluma language yomntwana emimbijana.
Umkhokheli we-MRP uMoyo yena uthi kulilungelo labafundi labazali ukuba batho abakufunayo ezikolo ngoba lesisekelo sombuso siyakutsho njalo okwenziwa nguhulumende kubulala isizwe kunye lamasiko aso.
Boda uye ngalangaphi emkhonweni wonke welizwe lemathebeleleni omnigensi ubedbrit nasithi ukomthwakazi inhlupho zakhona zonke ziyafanana kungani kube bekungabantu besizathi zizalwa ngumuntu munye kanti inhlupho zethu futhi zidalwe zivela khonale thina abanye bethu esathi ukobamba zonke eharas but ngingakaqali ukukhuluma okuya ngaphi bengizacela amadoda lawa abevalelwe kumsuku ezululeka because asibazi sibazi ngesida lesi esikehlele siyalibonga madoda bafowethu ngoba ufowenu sendu kulondlovu kulobanda lonkomo ngoba angazi ukuthi isigaba semlamuli singaba lezakhamizi ezingaba but ngoba ufobeni livumile ukuthwala idogwe lavalelwa edotholo kokuqala ngilaqina seliselupani center eprison ngenxa yesehlakalo esehlakelele imlamuli yonke hathi because belithanda ukubona but because belifuna ukuthi uhlupho ozohlela emlamuli lulungiswa ngisho akukuhle ukuthi linje lingabadala liyekhuluma ulimi elingalo understandiyo.
Umoya ongeze ethi abazali abalwele amalungelo abantwa babo njalo kayisibo bodwa ababhekane lobunzima lobu ngoba namakolishi ababalisi avele afundisa abantu besintwini abalutshwane njalo lokho kwavezwa luphenyo olwenziwa ngummeli wemakhokhoba edalele ephalamende uretired Colonel Shinga Dube eUnited College of Education.
Amakholeji akithi United College of Education eRichmond, Leyside College koBulawayo, leZintech eGwanda. These are the only three colleges esilawo eMathebeleland. Ngingasabali eMkhoba Teacher College ngaleGwe. Is that we have servicing Mat North, Mat South, Bulawayo and the whole of Zimbabwe. Now see the whole of Zimbabwe, I mean 10 provinces of Zimbabwe.
Ibandla leMRP linikeze ukudla kwababothelwa lelicala kunye lokubuyisela imali yesibambiso eyahlawulelwa omnumzana Thabani Sibanda, Mbonisi Khoza, Mbusi Nkomo, Lolaki Ndlovu, isuka ezakhamizini, abakhangelele ukubuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Uhulumende weZimbabwe ubika ukuba inani labafundi abaphumelela ezikolo zeMandebeleni liphansi kakhulu ngenxa yezizathu eziningi. Kodwa abantu balumango bathi lokhu kubangelwa kakhulu yikuba abafundi bafundiswa ngolimi abangalwaziyo. Ngimele iStudio 7 ngiselupane ngingunompumelelo Moyo.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9 ntambama lapho esiyabathi khangela ukwephulwa kwamalungelo oluntu ngamapolisa ngokuhlukumeza uZulu Mahlayana. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Uhulumende usekhuthazwe ukuthi athuthukise inhlelo zempilakahle yabatsha elandela indikimba yayelanga le-World Population Day njengoba inhlolisiso eyenziwe nyakenye eZimbabwe iveza ukuthi inani labasakhulayo elithelelwa igcikwane kanye lelizithwalayo lingahlelanga lilokhu lisiya liqonga. UNothando Sibanda usipha lolu daba.
Indikimba yalonyaka yalelilanga elinanzwa lamhla emhlabeni jikelele ithi Investing in Teenage Girls iyinkuthazo kubohulumende ukuthi kudingeka imali lenhlelo eziningi ukuze abasakhulayo babe lela usasa elingela gcikwane lengculaza kanye lokuzithwala besesebancane. Lelilanga liza ngesikhathi impumela yonhlolisiso yeZimbabwe Demographic Health Survey iveze ukuthi inani lokuthelelwana kwengculaza kanye lokuzithwala kuya kukhwela kulabo abaleminyaka ephakathi kwechumi lanhlanu lamachumi amabili lane. Umqondisi wohlangothi lwabantwana enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba, iUnited Nations Children's Fund ezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika, unkosikazi Layla Phakala uthi inani labantwana kanye labasakhulayo ikakhulu amantombazana elibulawa yingculaza lokhu liqonga ngokuphindwe kathathu kusukela ngomnyaka ka-2000. I-United Nations ithi ukudlwangulwa kwabantwana kanye lokubendisa besesebancane ngezinye zenhlupho ezibhekane lamantombazana emazweni asathuthukayo ezenza abantwana bakhule isikhathi singakafiki, bakhathazeke emoyeni impilo yabo yonke, njalo kufiphaze amathuba abo okuthuthukisa ikusasa yabo kanye lempilakahle yabo. Unkosazana Precious Simba wasungula inhlanganiso yokunakekela amantombazana iGirl Power Initiative ejonge ukukhuthaza amantombazana asakhulayo ukuthi alalo ilungelo lokuphila impilo ayifisayo esebenzisa amathuba avela kunhlelo zikahulumende.
Ama problems ade bewafesha besisebancane yiwasebenza ukuthi inxa sifika kuma universities yobalutshwana. But it is a fact that when we empower women, when we work on women empowerment, all the other issues become easier, should I say, ukuthi siwa achieve ngoba omama are central. So kusho ukuthi inxa singafaka imali sibafundise sinama gains.
Nkosazana Lindile Ncube osebenza labasakhulayo uthi kungabe kulenhlupho eziningi ezibhekane lamantombazana kodwa uhulumende sebazama ukuqeda lolu dubo ngokulinganisa amathuba amankazana labafana.
Qakathekile ukufundisa abantwana bamankazana. Abantwana bamankazana babencindezelwe ukuthi bangafundi kuthiwa ngoba bazakwenda. But kathesi sokulingana abafana lamankazana ngoba omama labo sebekhwanisa babe ngamaloya babe ngama-ministers, so kumele bafundi. And then khona lokho nje ukuthi umntwana ongumfana ngeweqakathekiswa.
Njengoba eleZimbabwe linanza leli langa lithuba lokuthi ohulumende kanye lozulu azihlolisise azinuke amakhwapha ngendlela amantombazana aqhubeka ephathwa ngayo elizweni okwenza kube nzima ukuthi abantwana laba babe lesizathu sokukhuthazeka ukuthi baza kubalela kusasa lapho abathola amalungelo abo ngokugcweleyo kukhangelwa nempumela yenhlolisiso eziphathwayo ukuthuthukisa impilakahle yabo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo, iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo ye-PSL. Okuninga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu le-FC Platinum libe ngojikelo obhanqa 0-0 leqembu le-Capes United ngomgqibelo okuyimpumela ekhuphule inani lemiklomelo elilawulayo kumashumi amabili lesikhombisa. Lokhu kudale ukuba lindize liyehlala phezu kwengalane njengoba iqembu le-Islanders lona ebelihlezi phezulu phambilini wemidlalo yangempelaviki lile miklomelo engamashumi amabili lesithupha. Iqembu le-Islanders likundawo yesibili njalo lilingene ngemiklomelo leqembu le-Capes United lona elihlezi endaweni yesithathu. Umdlalo obekumele udlalwe liqembu le-Islanders lidibana leqembu le-Triangle kanye lobekumele udlalwe liqembu le-Cholocho linqikelana lele-Mutare City idluliselwe phambili njalo umqeqeshi weqembu le-Cholocho uLizwe Sweswe uthi abakatholi ukuba imidlalo izadlalwa nini.
Last week I think isezaba ngokugcina lapha maybe lapho kudlalwa khona iZNA asikatholi official qualification.
Endaweni yesine engalaneni yemiklomelo kuhlezi iqembu le-Dynamos lona elile miklomelo engamashumi amabili lantathu ngemva kokunqobela e-Border Strikers nge-2 kanyangesonto. Kundawo yesihlanu kule qembu le-ZPC Kariba lona elile miklomelo engamashumi amabili lambili njalo lelo elitshaywe nge-1 kanyali iqembu le-Ngeze Platinum. Iqembu le-Triangle lihlezi endaweni yesithupha lile miklomelo elitshumi lathoba muno munye njalo ngemva kwalo kulamaqembu amathathu ale miklomelo elitshumi lesikhombisa wona abalisa ele-Chicken Inn elebulawayo City kanye lelengezi Platinum. Iqembu le-Chicken Inn lidliwe liqembu le-Chapungu nge-2-1 ngomgqibelo ukuthi iqembu lebulawayo City litshayele wangenge-1 kanyangesonto. Kundawo yechumi kule qembu le-Harare City lona elile miklomelo elitshumi lesithupha njalo elibe ngojikelo obhanqa leqembu le-Haumine 0-0. Abafana be-Haumine bakundawo yechumi lanye njalo bale miklomelo elitshumi lanhlanu okulinani eliphethwe liqembu le-Chapungu kanye leqembu le-Wange. Iqembu le-Mutare City lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo elile miklomelo yithoba mune munye kuthi iqembu le-Cholocho lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile miklomelo yithoba mune mbili. Iqembu le-Border Strikers yilo elijeke amanye wonke lisemsileni wengalane njalo lile miklomelo yisithupha. Olunye udaba olumelana nalo mdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe le-Portugal yilo eliphakamise isicoco emncintiswaneni owe-Euro 2016 ngemva kokunqoba iqembu lase-France nge-1 kanyangesonto. ngokuqala ukuba ilizwe lePortugal liphakamise linkezo kumbali yalomncintiswano njalo lephule inhliziyo zezizalwane zaseFrance okuyilo ilizwe ebeliqoqela imidlalo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande. Silijiya kuStudio 7 Live Talk. Lilale.